Bengilayo umongameli uAdvocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo labantu abadala labantu abazintandane ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela kupresident Advocate Nelson Chamisa maZimbabweans umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi sidubekile kakhulu njengamaZimbabweans kodwa uAdvocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esilayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-developments azwayo kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini siqede umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lonamlankunzi bona abezanu baqede umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini sokuzaba lo mlamlankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe upresident Mbeki kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma ngoba thina njenge-MDC siqede umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue with an international mediator or mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinhle for amaZimbabwe ukuthi upresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthi nisizovuna kwelinye ilanga. Singathi upresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama upresident Mbeki ukuthi sokuzaba le nguquko eZimbabwe ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even 2 weeks ago iZANU-PF ibhizi ikhuluma ukuthi asifuni muntu emzini ukuthi abe ngumlamlankunzi kodwa namhla nanku uMbeki ukhona. So konokuthi uMbeki ubuyile president Obasanjo ubuyile bobabili ngamahlolanyama ukuthini sokulo kutshintsha kwengqondo kumbe komqondo uSadat naku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye. So sicabangela ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabo inkulu ukuthini national all inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha.